Mina akutholayo ukuthi abantu banikezwa bonke nje kwasara ukuthi njengokuthi isikafu sasibe sisilutshwane. Nasanda ukuthi iwards yethu sinike 600 bags. So laphana wathi asathiwa 209.
Bona babangatholanga lapho eliyakuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabani?
Thina sanda ukuthi abatholileyo then the next time ngase buya sesinika labantu abangatholanga.
Sikulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwabiwa ngokuthi ungwaliphi bandla, kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Mina ndingakutholi khonokho vanti yabokuthi mina engikwaziyo ukuthi iwadi yonke kumele ibuye laphana ibenefite njengokuthi yabi iwadi 20 yonke njengokuthi. Usukwazi ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hhayi njengokuthi hhayi kufuna abalamba yena usuthi abe-right awusoziwazi but abantu ababelendlala babuya straight official kimi khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabancedisa.